Sikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani izulukandaba olambulela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlaka 18 enhlolanja 2019 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Lati besiloku silalona leli nani singazi namhla ngokuphutha kwelanga ukuthi sokuphethe kanjani ngoba sina bese sisabalele sincedisana labanye asisebethwala izidumbu bezisa ngekhaya.
Izembi imgodi ezingamachumi amabili lane 24 ezivele emgodini ngeviki edluleyo eKadoma seziqanjiwe amagama njalo lemuli zabafi seziqalisile ukubangcwaba.
Kothi kabithi le into iyasijengisa sebili ukuthi iZANU PF ayisoze yajinja ikhathesi usetholwe sebanjwe lecala, so njalo siyabona ukuthi abantu abaningi laba ama-activists sizaba lokwesaba ngoba babe bekhangela ukuthi icala likabithi lathethwa njani.
Umsekeli kamgcini isihlalo ebandla le-MDC ekhokhelwa mnumzana Nelson Tamisa, umnumzana Tendai Biti, ufunyenwe elecala lokwethula impumela yokhetho lukamongameli okungekho emthethweni. Umanyano we-European Union uthi izijeziso ezetheswa umnumzana Robert Mugabe, umkake uGrace kanye lenkampani kahulumende elungisa izikhali zempi eZimbabwe Defence Industries zizaqhubekela phambili. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Izidumbu ezingamachumi amabili lane zabemba igolide abafele emgodini ngeviki edluleyo eKadoma sezibonakele ukuthi ngezabobani njalo imuli zabafi seziqalisile ukungcwaba. Imizamo yokukhipha izidumbu ezilokhu zisemgodini lo layo iyaqhubekela phambili lamhlanje. Kuhlengwe abantu abayisithiyagalombili ngempela viki edluleyo njalo kunakanelwa ukuthi kulokhe kulezidumbu eziningi zabantu abafele phakathi baze begcwalelwe ngamanzi besemba igolide. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance umnumzana uSenis Banda, yena othi njengabantu bamasonto sebeqalisile ukuphathisa izimuli zabafi.
Thina besihambe silibandla leZimbabwe Christian Alliance kodwa sihlangene njalo lamanye amabandla esebenza nabo ngaphansi kohlelo esithi lona ngamabandla ehlanganelana ngokuthula iChurch Convergence on Peace. Besikhangele sihambe sayenza sacubungula ukuthi kuyini okudingakalayo. Sinanzelele okokuqala ukuthi kulezimuli ezilokhu zisamile zimelele ukuthi kukhitshwe izihloko zabo ezilokhu zingaphansi khonaphana. So bamile bahlezi khonaphana bayinkhaya ngakho badinga ukudla. Njalo sinanzelele ukuthi thina kulabo asebelahlekelwe izihlobo kuyadingakala ukuthi kube lokudla ngkhaya. Njengoba kabe sokulomonakalo sinanzelela ukuthi labo abasishile abaningi babo yibo adebelethi isinkwa ngekhaya, kuthi ukuthi siyabona ukuthi kulodubo olukhona kakhulu. Njalo sinanzelele thina ukuthi abaningi babantu abalaphana abantu abangaveli kule siyana isigaba, abaningi bavela egokhwe, abanye njalo bevela kwezinye izindawo zentabazwe, kulabanye abavela kachana esingathi sibala kubomtopho la kwezinye indawo. Ngakho kuyadingakala usizo lokuthi abantu bathwaleke umsebenzi uye khona ngale. Njalo kokugcina thina silabafundisi esithe njengoba sokube lomonakalo nje kungcono bekuye bezoncedisa ukuthi abantu bekwanise ukuhamba kulolu hambo olubuhlungu kangaka bethole lokusilisa ezingqondweni. Siyakwazi ukuthi umuntu nxa sokunje ingqondo yabo isisakazekile, lokuthi abafundisi baduduze abantu. Ngakho silexuku labafundisi esizasebenza labo abazasabalala besiyancedana labantu labezindaweni ezehlukeneyo.
izidumbu esezikhichiwe kulumgodi sicine ukuthiwa zingamashumi amabili lane zingaba sezisedlula khona pho yini sikhuluma nje ngokwazi kwena
hayi bengathi besilokhu silalona leli nani singazi namhla ngokuphutha kwelanga ukuthi sokuphethe kanjani ngoba sina bese sisabalele sincedisana labanye adise bethwala izidumbu bezisa ngekhaya simelele ukuzwa ama-report kulaba abakhona ngale ade bemile ngoba kule enye imayini enkulu ebigcwele amanzi adilokhu ikhitshwa amanzi kusukela izulu ngaphasi kwase kuhambe njani udubo ukuthi njalo kuye kwana lezulu sasikwasi sokusebenzeke kanjani.
Alo-ke ngumfundisi uSenis Banda isiphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwavulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-MDC umnumzana Tendai Biti ufunyenwe elecala lokwethula impumela yokhetho lukamongameli okungekho emthethweni ngomnyaka odluleyo lapho i-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC yayingakethuli impumela. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umanje uGloria Takundwa uthe ngokumthola elecala wahlawulisa umnumzana Tendai Biti amadola ngamakhulu amabili $200 kanye lenyanga eziyisithupha ezejele ezisuke zabekwa eceleni ngaphandle kokuba engaphinda edala icala lifanayo phakathi kweminyaka emihlanu elandelayo. Ubiti wethula impumela yokhetho eyayiviza ukuba umkhokeli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa nguye wayenqobile kukhetho lomnyaka odluleyo okuyinto uhulumende athi kwakungamelanga akwenze. Ekhuluma lelalela izindaba phandle komthethandaba eHarare lapho amukele inkokheli ye-MDC egoqela uChamisa ngokwakhe labanye, uBiti uthe isigwebo asiphiweyo siveza ukuthi akalacala njalo uzaqhubeka namagqweda akhe. Bakhweze emthethandaba waphezulu we-High Court isicelo sokuthi lesi sigwebo sesulwe.
The verdict itself, I'm innocent. Absolutely innocent. I'm not a criminal.
Sikhangelele sisigwebo ngokwaso. Angilacala. Angisiyo sigebengu. Ngakho-ke sizakuyacela njalo emathethwandaba ukuthi lesi sigwebo sesulwe.
Khuluma ngemva kokwamukela uBiti uChamisa uthe loba ejabuliswe isigwebo kulokuthi alungise inkinga ezibhekane lelizwe utshona ehluphana lenkokheli ye-MDC.
Excited that we have one of our pillars in the movement. One of our leaders
siyakujabulela sibili ukuthi sesilaye phandle omunye wezinkokheli zethu ohlukuluziweyo njalo obebotshiwe.
Mr. Biti is not just a public official, he's also a defender of human rights.
Ababona ngokulondoloza kwelungelo loluntu bathi lesi sinqumo somthethwandaba sisobala ukuthi sithethwe kweyamelwe icele likahulumende okugcizelelwe la ngumbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa yena otshele abasekeli bezanupf ngempelaviki emwenezi ukuthi uhulumende usezahlasela amagqwetha alwela amalungelo oluntu ngoba becashangelwa ukuba bathuthuzela uZulu ukuthi amvukele. Lokhu kudanise uZulu ogoqelesa kamunsiyara lomnumzana Themba Mleya othi lokhu yikuncindezela uZulu.
Ikhothi kaBiti le into iyasijengisa sibili ukuthi iZANU-PF ayisoze yatshintsha. Ikhathesi usetholwe sebanjwe lecala so njalo siyabona ukuthi abantu abaningi laba ama-activists izaba lokwesaba ngoba babe bekhangela ukuthi icala likaBiti lona lathethwa njani so bazama ukufaka ukwesaba sibile ebantwini.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Chinisani Ntungagwa uthi isimo esiselizweni asimangalisi ngoba owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe laye wayesebenzisa imithethwandaba ukuthusela abantu langesikhathi sombhuqazwe owebugugurawundi.
Ukuhlukuluzwa kungaba yikuhlukuluzwa kwengqondo, ukuthi umuntu edinwe engabi ngesikhiwa esi-defocus, engabi le njongo azabele ukuyigijimisa eqondileyo, egcina engasabi ngumuntu olesizathu alokho akade kudinga. Lakho ma sikhuluma sibona ngabantu bezomthethwandaba, sike sabona ngama-80s ikakhulu ibandla elibusayo elalibopha abantu abanye kuthiwa babetholakala belezikhali, begwetshwa iminyaka eminingi kakhulu bengatholi ithuba lokuthi bemelwe ngamagqwetha. Into le kimasonto entsha
akunsuku zatshwala amagqwetha etshengisele ezitaladeni zedorobheni leHarare phezu kokuba bebone ukusobala ukuthi uhulumende enguye oqondisa impumela yezinqumo ezenziwa emthethwandaba elizweni lonke. Laloba abezenkonzo lezinye inhlanganiso ezizimeleyo zisithi kumele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende, amabandla ezombusazwe aphikisayo labenhlangothi zempilo ezijeneyo ukuze kulungisiswe inkinga ezibhekane lelizwe. Umkhokheli we-MDC uChamisa yena uthi akasoze avume ukukhulumisana nomongameli Emmerson Mnangagwa nxa lokhu wephula amalungelo oluntu kuqhubeka ngale ndlela elizweni lonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu emhlabeni jikelele e-Amnesty International ithi amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa okwethusela abaphikisana lombuso wakhe ayethusa. Ngempela sonto Mnangagwa utshele umhlangano oyenzelwe eMwenezi ukuthi uhulumende wakhe uzaqedelana labaphatheka ekutshengiseleni kwenyanga edluleyo ababalisa odokotela, amagqwetha lenkokheli yenhlanganiso yezisebenzi. Umqondisi we-Amnesty International esigabeni sezansi ye-Afrika, Mnumzana Muleya Mwananyanda, uthi okwethusa kakhulu ukuthi linhlanganiso isanda yethula impumela yophenyo oluveza ukuba uhulumende wasebenzisa amasotsha lamapholisa ukuhlukuluza uZulu ngesikhathi sokutshengisela kwenyanga edluleyo. Umleya uthi amazwi kaMnangagwa atshengisa sobala ukuthi kafuni kwakha isizwe esigoqela wonke umuntu lalabo abalembono ehlukene likahulumende wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lophatheke kwezombusazwe umnumzana Abednego Bebe.
Engingakutsho ukuthi iZANU-PF ilokhu iZANU-PF. Weza iZANU-PF kade kuswa umkabe, iZANU-PF kade kuswa uMnangagwa. uMnangagwa ulokhu eyikhoyini kumbe ngithi mina ulokhu efanana lomgabe ngoba iphathi ayikhokhelayo ilokhu iZANU-PF. Umgabe isikhathi esiningi besinxa izinto sezimomela umhlaba usumsola, ubevuka ngolaka achaye abantu, abulale abantu, abopha abantu, atshontshe abantu. Sibona engani ke uMnangagwa sengene kuyona leyo umkhuhlane ovele ungumkhuhlane wezana. Umkhuhlane wokuthi nxa umhlaba usumbona ukuthi uyehluleka, nxa ilizwe sesehluleka ukuthi alikhokhele, nxa umkhonomi usumphinga, nxa imali ingasekho, uvuka ngolaka evukela wonke umuntu. Uvele kungumkhuhlane osezanini. Indlela esingelapha ngayo umkhuhlane lowo yikuthi ke izano abantu babekwazi ukuthi yiyo eyadala uhlupho lonke esinalo lona lolo eZimbabwe. Njengoba kuyiyo eyadala uhlupho, asivukenini sonke simisi sivuse amakhanda. Sazi ukuthi ke nxa kuthiwa kuyavotwa, akufanelanga kube lomuntu ovotela izano. Akufanelanga kube lomuntu obona engani izano ingabuya leyo into entsha ngaphandle kokubulala lokwasebenza.
Manje ubona ungani uZulu uzenelisa ukutshengisela yini njengoba kwe-ethuselwe kangaka ukubane ngangena emgwaqweni lapha uza kubona kwabonwa ingidi?
Wena bakhona abalezibindi ibakakhulu laba abatsha abasakhulayo abakwanisa ukuthi bangagijima mhlawumbe bashiye amapholisa mbe bagijimeke bakhosenke nawo mathiyeka. Ngibona engani ke yibo abangaba lezibindi sokuthi bakwenze lokhu. Kodwa-ke ogogo labokhulu nalabo abasebekhulile abangasenelisi ukugijima, ngibona engani-ke kungaba nzinyanyana ukuthi kwenzakale lokhu. Kodwa-ke abantu ngokuzonda okusenhliziyweni zabo, hhayi ngibona engani alibana ngabe kuthiwa nabo bazethwela ama-button stick, bazethwele impopho. This time hawu umgabe umnankagwa uyeza kubona okwabona yinki. AmaNdebele athi bezabona izinto zenyoni.
Alo-ke ngumnumzana Bednico Bhebhe ophatheke kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sihlaziya umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa wokuphiwa kwenkokheli yebutho umhlala phansi wempentsheni. Kodwa umbuzo olabanengi ngothi ukwenza lokhu ngesihle na? Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kwezempila kahle, umkhuhlane ohlasela omama lapho sebebeletha bagcine sebephila lawo okwempilo yonke obstetric fistula ubikwa usuhlasela omama abaningi eZimbabwe. Omama abaningi abazithola sebephila lalesi simo sokuthi umzimba uyabe ungasaniki ithuba lokuya esambuzi usungenelisi ukuvimba ukuphuma kwengcekeza njengomthambiso ocina usuziphumela khonapho usugeleza. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Omama abahlangana lobunzima ekubeletheni baba sengozini yokuthi babe lesichenene sebengasenelisi ukuthi bazibambe besiya ngaphandle sebehlala begeleza umthambiso kumbe ingcekeza. Lesi yisimo esingajayelekanga, kodwa lowo osethe wehlelwa yiso ukhuthazwa ukuthi aye esibhedlela ngoba usizo lukhona. Unkosikazi Loretta Ndlovu ongumongikazi uchasisa imihlobo etshiyeneyo yalesi simo.
Okuqala ungaba lempambaniseko kundlela yokuthambisa lesibeletho, lokhu kugcina kusenza omama engenelisi ukubamba umthambiso. Kumbe kube lokuphazamiseka kusibeletho lendlela yengcekeza, lapho mama uyabe engenelisi ukuzibamba ukuya ngaphandle. Ingcekeza lapho isiziphumela yodwa kundlela yesibeletho. Nxa indlela kamama yokubeletha ingaphambaniseka, kubangela ukuthi anganelisi ukuzibamba ukuya ngaphandle. Kwezinye izikhathi kubangelwa ukuthi uphambaniseke lapho wesifazane ekhitshwa isibeletho. Kwezinye izikhathi kungaba ukuphambaniseka kokuhlinzwa lapho umama ehluleke ukubeletha kuhle ngendlela eqondileyo. Enye yendlela engajayelekanga kulapho abantwana bedlala, mhlawumbe ugade isihlahla asuke awe alimale ensitha. Kwezinye izikhathi kubangelwa imvukuzane yesibeletho kumbe esinye loba nje kungajayelekanga. Lapho isikhathi esiningi esihlangana lalabo omama abehluleka ukuthambisa, kuyisikhathi sokuthi kuyabe kube lokuphambaniseka lapho umama ebeletha.
Uyalandisa njalo umongikazi Ndlovu echaza ukuthi ngobani abangehlelwa yilokhu njalo lokuthi kuyabe kutheni.
Basengozini yokuhlangana lalolu uhlupho ngamankazana azithwala besesebancane esingathi ngama teen mothers. Indlela yomntwana kibo singathi ayikacandeki, ngakho ke sengathi lapho ebeletha kube lempazamiseko. Kwezinye izikhathi ngomama abahlala emakhaya ngoba bona behlangana lenhlupho ezifana lalezi, okokuqala umama uyaphuza ukwenza isinqumo sokuthi aye esibhedlela. Kwesinye isikhathi aphuze ukuya esibhedlela ngoba ukhatshana kungumango, kumele kubotshwe inqola. Kwesinye isikhathi umama uyathi esefikile esibhedlela aphuze ukuthola usizo kubomongikazi, mhlawumbe omongikazi langalelo balutshwane kumbe akukabonakali ukuthi uhlupho lwakhe luyini. Kwezinye izikhathi umntwana uyabe emkhulu, kudingeka ukuthi umama ahlinzwe acine ephuzelwa ukuthi athole usizo.
Umongikazi Ndlovu uthi owesifazane ophakathi kwalolo hlupho kufana lokuthi kumphakathi sefile. Ethi ngoba kasenelisi ukuthi ahlangane labanye ezinkonzweni kumbe emsebenzini kumbe nje ukuthi avakatshe.
Phela abanye besiya enkonzweni kenelisi, kasayi emsebenzini, kasavakashi, lezi hlobo ziyambalekela, ikakhulu umkakhe. uyamchiya ngoba akasenelisi ukuhlala lo muntu ongasakwanisiyo ukuthi azibambe ukuya ngaphandle. Kodwa ke zikhona indlela ezifakiweyo ngabezempila kahle ezingenqabela kumbe ezehlisa lolu uhlupho. Oqala sikhuthaza ukuthi umama nxa esezithwele aye esibhedlela ayebhalisa ukuze ahlolwe njalo athole lemfundiso. Kulabo abahlala emakhaya, uhulumende wethu wakha izindlu zokulindela. Ngakho ke nxa sekuyinyanga yakho yokubeletha, sikhuthaza ukuthi umama asukumele phezulu ayelindela esibhedlela. Kodwa ke lamuhla sithanda ukuqonqosela labo abaphakathi kwalolu uhlupho, mhlamba awusenelisi ukuzibamba ukubamba umthambiso kumbe ukubamba ingcekeza, sithi ungakhali uwedwa khona ngapho ekhaya, ungabi lamahloni, sukuma uze esibhedlela, usizo lukhona, odokotela bethu balalo ulwazi lokuthi bakusize.
Unkosikazi Nobuhle Moyo, ongumama ozithweleyo, uthi yena ulesimanga ngoba ubeqala lamuhla ukuzwa ngalowo mkhuhlane.
Mina njengomama ozithweleyo ngilesimanga kakhulu ngomkhuhlane lo esuzayo ukuthi umama uyakwanisa ukuthi angasakwanisa ukuthi abambe umthambiso kumbe ingcekeza nxa eqeda kubeletha. Kusuka kusethuse futhi thina ngoba mina njengami khathesi ngizithwele isisu sesine. Ngakho ke mina benginesifiso sokuthi sicelo sokuthi xa lathi esibhedlela sihamba sicela ukuthi sikufundiswe.
I-obstetric fistula yisimo esibangela isichenene esihlasela omama abayabe bebhekane lobunzima ekubeletheni kubangelwa izizathu ezehlukeneyo ezingaba yimpambaniseko ebakhona nxa umuntu ebeletha. Ngakho-ke abezempila kahle bakhuthaza ukuthi omama abazithweleyo babhalise bathole imfundiso, njalo labo abaphila lalesi simo bangacatshi kodwa baye ezibhedlela ngoba usizo lukhona. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umanyano we-European Union uthi izijeziso owazethesa umnumzana Robert Mugabe, umkakhe uGrace, kanye lenkampani kahulumende elungisa izikhali zempi eZimbabwe Defence Industries zizaqhubeka zikhona okomunye njalo umnyaka. Isinqumo lesi sithethwe ngabaphathintambo balumanyano ababona ngobudlelwano be-EU lamanye amazwe emhlanganweni wokuhlaziya udaba lwezijeziso lezi lamuhla e-Brussels. Abaphathintambo laba banqume njalo ukubana izijeziso ezetheswa umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga, umholi wamabutho umnumzana Philip Valerio Sibanda, lo mphathintambo obona ezokulima umnumzana Parents Shiri zizaqhubeka zifakwe eceleni. Lokhu kutsho ukuthi izijeziso zabathathu laba kazesulwanga ngokugcweleyo, okutsho njalo ukuthi zilakho ukuvuselelwa yiloba nini kungaba lesidingo. I-EU inqume njalo ukuthi isiyesule izijeziso eyazethesa wayengumkhokheli wogatsha lwabacuphi olwe-CIO umnumzana Hepiton Bonyongwe, lo wayengusikomitshi samapholisa umnumzana Augustine Juhuri ngoba bengasekho kuhulumende. Lanxa eleBhilitane lalithe umanyano lo ulakho kujezisa amalunga kahulumende amatsha phezu kokubulawa lokuhlukuluzwa kukaZulu ngenyanga edluleyo, akusenzakalanga lokhu. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube, waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngenyathelo le-EU leli.
Lokhu kuveza kamhlophe ukuthi i-EU ilenkinga yokuthi ilubambe njani udaba lweZimbabwe. Okokuqala, kwesinye isandla iyafisa ukuthi ngaba iba lobudlelwano obutsha leZimbabwe njengalokhu umongameli wasendulo ubaba uMgabe sowaphuma esihlalweni. Ngakwesinye isandla ke ilenkinga futhi ngokuba laba abangenileyo balezenzo ezifana lezikaMgabe endaweni eziningi. Abantu lokhu bebotshwa, abantu lokhu betshaywa, lokhu abantu bejeziswa njengalokhu kwakusenziwa kuMgabe, abantu lokhu besethuselwa njengalokhu kwakusenziwa kuMgabe, impilo yabantu lokhu ingahlonitshwa njengalokhu kwakusenziwa kuMgabe, umthetho lokhu ungahlonitshwa njengalokhu kwakusenziwa kuMgabe, amalungelo abantu lokhu engahlonitshwa njengalokhu kwakusenziwa kuMgabe. Ngakho-ke abakwazi ukuthi benze njani. Into abayizamileyo ngalokhu uza kubona ukuthi yilokho okuthiwa phecelezi ngesiNgisi to encourage change. ukuthi bakhuthaze inguquko ngokuthi benze lokho okuthiwa icarrot and stick, uthwale ugodo ngapho uthwale okudliwayo, uzama ukuncenga ngokudla kodwa uthi wena nxa ungasaguqukanga ngisengakubhula. Ngokuthi bafake bagcina ama sanctions kumbe engathi mina izijeziso zenotho kumgabe la kuGrace, abavele bezihlalele ngekhaya bangavusi umuntu, umgabe usesibhedlela uzilalele nje uyazigulela, uGrace ungekhaya uyaziphekela lapha khona usekitchen, akulanto ayenzayo ukuthinta umbuso. Kube sekusithi labo akade befanele bangene kabasabangenisanga.
IBhilitane Ncube yayithe izijeziso lezi zilakho ukuqheliswa kujeziswe lamalunga kahulumende amatsha, kodwa akusenzakalanga lokhu. Singathi kube lokudonselana yini ku-European Union okwenze izifiso ze-Britain zangagcwalisiswa?
Lokhu kuveza kamhlophe ukuthi kulomehluko kulokuqhekekana phakathi kwayo i-EU. Njengalokhu kulamalanga kule kusetshenzwa ngodaba lolo ukuthiwa iBrexit, ukuthi iNgilandi or iBritani ifuna ukuphuma ku-EU iyezimela. Usuku olubekelwe lokho u-29 March khona laphana ukuthi kubonakale sekuphume, babe sebephumile. Ngakho uzabona ukuthi bobabili iNgilandi engathi mina iBritani le-EU sebeqalisile ukwenza ubudlelwane lamanye amazwe ngendlela ehlukileyo.
Alo-ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube, ingcwethi ecubungula izombusazo, beqoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Uxolile Ngwenya intombazana.
Kwelinye udaba, kulo ntombazana weZimbabwe ohlala enkambeni yeziphepheli kweleBotswana, uXolile Ngwenya, owenze izimanga lapho waphumelela ezifundweni zakhe esikolo sesecondary esedlula bonke esikolweni sakhe. Kodwa ulodubo okuningi asikuzweni kuMartin Ngwenya.
UXolile Ngwenya intombazana eleminyaka elithumi lasikhombisa i-17 owabuya lonina wafika enkambeni yedukhwi kweleBotswana ngomnyaka ka-2008 bebalekela udlakela lwezombusazwe kwele Zimbabwe. Wangena isifundo zakhe ze-primary esikolo sedukhwi ngaphambi kokuba ayenze isifundo sesikolo esangaphezulu eNatha Secondary esibucwadlana ledolobho le-Francistown. Ekupheleni kwanyakenye uXolile ulobe imhloliso ye-general certificate eyiyo ebhalwa isifundi ngesikhathi sebetshiya imfundo esikolo saphezulu kweleBotswana. Impumela yemhloliso iveze ukuba uXolile nguye obhuqe bonke abafundi abalobe imhloliso le esikolo seNatha. Emhlolisweni yezifundo eziyisificamunwemune, uXolile uthole o-A abalenkanyezi i-A star, abayisithupha o-A ababili kanye lo-B oyedwa. Utshele iStudio 7 uthi noma nje ebhase kakuhle, ukujabula kwakhe kufuphaliswa yikuthi kulobunzima ekuqhubekeleni phambili ngezifundo zakhe ukuya ekolitshini.
Ngibhasile u-Form 5 wami nge-6 A stars, 2 A's and 1 B. Konke lokhu kwenzakele ngokuzinikela kwami emfundweni yami nezosizo kaNkulunkulu. Kodwa kathesi i-challenge enginayo ukuthola isponsa sokuqhubekela phambili. Nxa ingasithola nginesifiso sokufunda i-actuarial science.
Umama kaXolile uNkosazana Beauty Mlilo uthi bekungalula ukukhulisa uXolile ngoba behlala enkambeni yedukhwi engasebenzi.
Babhadalelwa i-school fees, iskishe, UNSCR, kodwa entweni ezifana le-grocery yesikolo njengomzali kumele uzibonele. Bengizibonela njalo kangisebenzi, bengisenza ama-piece job, yikho ede ngincedisa ngakho uXolile khona ngale sikole.
Umamlilo.
Siyabonga Ngwenya, isikhathi yiso esingasavumi. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amagama abantu abafe emgodini besemba igolide eKadoma asekhitshiwe njalo abanye sebeqalisile ukungcwatshwa. Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDC, uMnumzana Tendai Biti, ufunyenwe elecala lokwethula impumela yokhetho lukamongameli okungekho emthethweni. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, ngilichiya kuStudio 7 Live Talk. Lingakhohlwa olunye uhlelo ekuseni 6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.